umanda laye ulelungelo lakhe lokukhuluma lokakukhuluma angakukhuluma ulilungelo lakhe ukuthi akukhulume ikankulu angiyabona ukomanda ngumuntu ovikele ilizwe evikele ilizwe ekhangela lomumo okhona elizweni ukuthi izinto zime njani ikankulu ekuvikeleni ilizwe kipsi emunweni lwawo esiphakathi kwawo ukomanda laye ulakho ukuthi aphume egcekeni akhulume lokho akufuna ukukhuluma evikela ilizwe lakhe akulilungelo lakhe Tips khona ukuthi akhulume asho njalo siyabona phela Tips ukuthi emazweni nalala athuthukileyo njawo America lamanye nalala akhuluma ngayidemokrati naleyo baya bekhuluma labo bayakhuluma labo bekhuluma okukuvikela okufaneleyo ngokuvikela ilizwe labo
ye kodwa nxa sikhangela phela iconstitution yezimbabwe ayivumi ukuthi ukomanda akhulume into ezinje so lapha-ke kaphambanisangani
ye yazi isisekelo sombuso sithini Tips sithi ibutho lozomvikela lona ngelokuvikela ilizwe njengakhonokho okukhulumayo isisekelo sombuso sona sithini isisekelo sombuso sithi sisho njalo sinjengokubo sitsho ikakhulu nxa sikhuluma ngokuthi isisekelo sombuso siwabeka ngapha amabutho kuliqiniso khona kodwa ke ukomanda kodwa ulelungelo lakhe phela Tips ukuthi akhulume akubonayo ngomumo okhona ngezombusazo
ye kodwa siyabona into kuyethusa ngoba owayengukomanda laye wayekhokhela i-army uzinabahle owakhuluma zithi azizasala ukuthi umuntu ohaya ngempini esitho othongelayo so akwethusa abantu bezimbabwe khonoko
lokhona okwakuthi wayekhuluma lwana wakhuluma towards sokuthiya ekhethweni yikho lapho kwaba kubi khona kakhulu nxa sokuthiwa abantu ama-results okumelelwa ama-results ebesekhuluma izinto ezinjengazinezo but kathesi nxa kungela khetho zidlula ekhethweni mina ngibona ngani ezinye izinto Tips ziyakhulumeka ikakhulu ilungelo lawo amadoda lana ayiwavikele ilizwe bamele bakhulume lawo bekhululekile kodwa-ke kusho kusiya ngokuthi abantu bona bakuthatha njani funa kwakukhulumileyo.